Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 zibandlela 2022 Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
lokho sikubonile kusenzakala izulu ukuthi befaka amakandidate amabili ku ward A1 akusiyonto e-right ngoba kuyabangela ukuthi kona izanu icine iwina ngoba amavoti aza divide abantu bese bevotela lelali. So sithi hayi abazame ukuthi baguqule indlela abayenza ngayo izinto.
Ubulawayo veza ukukhathazeka ngokubhaliswa ku nomination code kwamalunga ebandla le Citizens Coalition for Change amabili ndawo yinye ukuncintisa kuma-by elections.
Nxa ngikhangele lapha vele kutsho ukuthi kufanele kuqale kube lwehlupho ukuthi abantu laba beqalise ukucabanga becabangela abanye abantu ngoba nxa kunje bangaka abantu ababotshiweyo bebotshelwa icala elingayisilo labo, icala elingilahulumente onguye ongazange elethe ama-number plate ebantwini. Khathesi ngabe kulinyathelo elihle sibili ukuthi abantu behle besuke khonale sebethole ama-number plate. Loba nje kwisikhathi esiningi ngambona ukuthi abantu nxa bethenga izimota imali yama-number plate bazaze beyithole ngemva kwesikhathana. Oyikho isizathu abantu begcina bengafakanga ama-number plate isikhathi size sibe side. Kodwa ukuthi atholakale ebhoda lapha imoto ezitholakala khona ezingena khona kuba linyathela elihle.
Abanikazi bezimoto abamukele ngenjabulo inyathela likahulumende lokuthi izichenge zenombolo zezimoto ama-number plate enelibise ukuwathola engcebeni yamazwe angumakhelwane. Uhulumende ukhangelele ukuba uzanika ibandla lezanupf leli MDCT ekhokhelwa nguNonzima Douglas Kunzora imali eyabelwa amabandla ezombusazwe asephalamende phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Citizens Coalition for Change bathi sebelungisile udaba lwabantu ababili kubulawayo laseMashingo abangenise ingwalo zabo zokufuna ukuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa mhla ka 26 Mbimbitho kuma nominations court izolo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yiziphathamandla zebandla leli le-CCC emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center eHarare ukuchaza okwenzakala izolo kubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections. Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fadzai Mahere uthi kule ndawo ezintathu ezibhekane lodubo lokuphanyekwa kwengwalo zababili siqinti ndawo yinye.
The areas that were affected were Bulawayo and Mashingo. And there's only Mashingo has been sorted out. One of the incidences in Bulawayo has been sorted out. Only one remains.
Indawo ezibela lolu dubo kuBulawayo leMashingo sesikulungisisile lokho eMashingo esinye sezehlakalo zakoBulawayo lazo sesisilungisisile oyedwa kuphela nguye osasele ukuba akwenze lokho.
Kwasekelwa ngobona ngezokuqhutshwa kokhetho ebandleni linye le-CCC, umnumzana Ian Makone.
In the build-up to the nominations that took place yesterday, in 22 constituencies and 121 local authority wards, we will end up with single candidates for each contested seat.
Ngesikhathi kusiya kwethulwa incwadi zokufuna ukuncintisa e-nomination court kuzigaba eziyi-22 kanye nakuma wards kamunicipal angu-121 siza kuba nommeli munye kulezo ndawo lapho kuncintiswana khona.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso eye-Zimbabwe Democracy Institute uthi kuveza ukungahlalekanga kwabebandla leli
njalo kutshengisa ukuthi akukabi nokubambana, akakababambanisi laba bantu ukuthi bevumelane into eyodwa. So kungabe le problem yekusplitha isingaqala ukuchithekana iparty leyo ngenxa yokuthi sikubona bekwenza kuma-nomination befaka ama-dub candidate kutshengisa khona ukuthi abakaboni ukuthi i-authority ivela ngaphi. abanye authority over all the people.
Ugumbo uqhubekethi umsebenzi usasekhona ukulungisisa ukuthile ebandleni leli elisanda kuguqula ibizo.
Kuyatshengisa ukuthi ayikabi solidified. Sadinga ukuthi kube lomsebenzi lokuthi kube le one span of control, kube le control evela one ndawo, kube le order ekhiwa umuntu oyi-one oyabe nguye ole power ephathini. Isadinga ukuthi uqale kusetshenzwe. Njalo kule danger, kule bunzima obungenzeka obokuthi ma kungabe khona olamandla okuyichithiza, sengayichithiza ngenxa yokuthi iyatshengisa ukuthi ayikabi solid.
Kunjalo nje abe-Citizens Coalition for Change amagqwetha abo lokhu esahlolisisa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba owe-High Court izolo, usithi kumele kwenziwe ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla zamalunga edale lephalamende axotshwa kulelo dale ayisithupha ayengawebandla le-People's Democratic Party, PDP. Lanxa elinye idale le-High Court linqume kuthange ukuthi abameli balezi ndawo abayisithupha abagoqela uMnumzana Tendai Biti babexotshwe edale lephalamende okungekho emthethweni, izolo elinye njalo idale le-High Court liphinde lapha isinqumo sokuthi kumele lwenziwe ukhetho kulezi zigaba ngemva kokuphikisa kwabebandla elahlubuka kugcele elalikhokhelwa nguBiti. Ngaphambilini abenhlanganiso ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, bebethe kulezi ndawo ezibalisa eNkulumane, Mbizo, Kambuzuma, Mutasa South, Phumula, leHarare East akusoze kwenziwe ama-by-elections. Kodwa lokho kugenquliwe ngemva kokuba kube labayekhweza e-High Court lolo daba bephikisa isinqumo sakuthange kusitsho ukuba seluzokwenziwa ukhetho kulezo zigaba. Abamabandla ezombusazwe bathi abasakwazi ukuthi izozala nkomoni kumbe lizaphinda lihlale njalo idale le-Nominations Court loba hachi phezu kwezikhundla lezo eziyisithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje uBulawayo uveza ukukhathazeka ngokubhaliswa ku-Nomination Court kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amabili ndawo yinye kuleli dolobho kwabafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ekuhlaleni kwaleli dale izolo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekuBulawayo.
Lamuhla uMnumzana Bekithemba Nyathi obefuna ukuncintisa kuward 9 ubhalele ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ethi usededela uMnumzana Donaldson Mabutho ukuba amele ibandla le-CCC, njalo usebhalele ibandla elazisa ngenyathela asethe walithatha. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Mehluli Mloyi ngomunye wabasola okwenzakala kulolu khetho lwama-by-elections koBulawayo.
Lokho kuyadanisa kakhulu sibili, ngoba nina besikhangele ukuthi maybe kuzaba le nguquko njengoba sebethe baguqula le bizo labo baba yi-CCC. So besikhangele ukuthi bazaqala kakutsha batshengisele abantu ukuthi bavelela ngaphi baya ngaphi bachiyene le-MDC FCA siyazi eyayizolo. Lokho sikubonileyo kusenzakala izolo ukuthi befake amakhandidate amabili kuwadi A1 akusiyo nto e-right, ngoba kuyabangela ukuthi kona izanu icine iwina ngoba amavoti azadivideka abantu bese bevotela lelali. So sithi hayi abazame ukuthi baguqule indlela abayenza ngayo izinto, kukhanya ukubana abachiyene le-MDC le abade kabaseseyiyona, ngoba thina sibona kuloko kufanana nje kungalanto eguqukileyo. So bengalungisa lokhu sizabona ukuthi ayi-CCC iyenza izinto ngendlela ezichiyeneyo.
Umnumzana Brian Murand uthi kutshengisela ukungahlelekanga ebandleni leli.
Jensule kovision ulong.
Osekela ibandla le-CCC uMnumzana John Gama uthi kuyadanisa kutshengisa ukudonselana.
Lokho kuyadanisa ngoba kubonisa ukuthi abantu bakhona ababambananga, bayadonselana amandla. Omunye ufuna ukuthi abonakale ukuthi nguyinkunzi, nomunye layo ukuthi hayi yimi. So lokhu kuyasidanisa kakhulu thina njengama-supporters.
Isikhulumi sebandla le-CCC koBulawayo uMnumzana Swithen Chirodza uthi ibandla lakhe liphakathi kokulungisisa leli phutha, ethi okwamanje baphakathi komhlangano wokulungiselela ukhetho lukaMbimbitho ukuze konke ziqhutshwe kuhle kukhetho oluzayo.
Ward 9 lapho kulo councillor Mabutho Donaldson ubekuthemba nyathi usekhipha amaphepha akhe eseko sithi ukuthi akusela double candidate. Ku-ward 26 sacubungula ukuthi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sithole i-candidate eyodwa, ngoba okwakathesi sisabona ama-report ukuthi kwahamba njani ukuthi beze bebe abantu ababili abangenayo kuleso sigaba njengama candidate.
Lisiyatshona ilanga lalamhlanje isiqinti sika ward 26 emganwini kobulawayo abamele ibandla le-CCC bekulokhe kungumnumzana Nomenhlabano Lompikelelo Moyo. Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19, umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, unkosikazi Priscilla Chigumba, ngolwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by-elections elandela umthetho u-SI-225A 2020 owabunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphathwa kwama-by-elections phakathi kwenyanga ezintathu. NgoZibandlela 26 kuyona le inyanga, uMongameli Mnangagwa wazise ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo, kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuphathwe ukhetho. Ama-by-elections aqhutshwa nje ukudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila azathi emenyezelwe yizek ngemva kokuqhuba kuhle i-nomination court lapho okuvele khona ukuba ibandla le-CCC libe labantu ababili ku-ward 26 laku-ward 9. Ngimele i-studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Bezimota bamukele ngenjabulo inyathela likahulumende lokuthi izichenqe zenombolo zezimota ama-number plates benelise ukuwathola engceleni yamazwe ngomakhelwane. Besithi lokhu kuzanceda ukubana bengahluphani lamapholisa, onake akuhlelo lokubopha zonke izimota ezingela lawo ma-number plates. Bathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi amapholisa eqhuba uhlelo lwabo lokubopha izimota ezingabhaliswanga. Ekhuluma lephephandaba le-Herald, umnumzana Saston Muzenda, isiphathamandla se-Central Vehicle Registration, uchaze ukuba ngenyanga eyodwa bakhangelele ukuba kule mota ezizinkulungwane ezinhlanu, i-5,000, ezithengwa nguZulu. Ngalokho, uhulumende sethembise ukuthi uyenelisa ukukhipha inani lenombolo zemota ezifunakalayo ngenyanga yinye. Umnumzana Arnold Ncube othengisa izimota unxoma uhulumende ngenyathelo alithetheyo.
Lokhu okwenziwe nguhulumende kulicebo elihle kakhulu, njalo kwenza izinto zibe lula lakithi esithengisayo lakulabo abathengayo, ngoba sikhathi ababesihlala belinde ama-plates ezimota side njalo bese bethwala kanzima emgwaqweni iloba bengela cala sokungani bale cala.
Umnumzana Thuthukani Maphosa uthi abantu abaningi babotshelwa amacala angasowabo obekumele uhulumende awakhangelisise.
Nxa ngikhangele lapha vele kutsho ukuthi kufanele kuqale kube lwehlupho ukuthi abantu laba beqalise ukucabanga becabangela abanye abantu, ngoba nxa kunje bangaka abantu ababotshiweyo bebotshelwa icala elingayisilo labo, icala elingilahulumende onguye ongazange elethe ama-number plates ebantwini. Khathesi ngabe kulinyathelo elihle sibili ukuthi abantu behle besuke khonale sebethole ama-number plates. Loba nje kwesikhathi esiningi ngambona ukuthi abantu nxa bethenga izimota imali yama-number plates bazaze beyithole ngemva kwesikhatshana, okuyikho isizathu abantu begcina bengafakanga ama-number plates isikhathi size sibe side. Kodwa ukuthi atholakale ebhoda lapha imoto ezitholakala khona ezingena khona kuba linyathela elihle.
Umnumzana Meluleki Mloyi isakhamuzi sakobulawayo uthi isihluku ukuthi abantu bathathela izimota kuthiwa akula nombolo zezimota.
Edithi sokungcono ngama number plates etholakala lasebhoda, ngoba into eyenzakala kwabulawayo lapho abantu bathathelwa izimota zabo khonapho ama-number plates bekuthiwa awakho, bephinde bekubophela imoto elithayela nama-number plates. Uhambile, befuna ama-number plates, uthathe 6 months, kude bekuthathela imoto. At least sebezamile ukuthi lasebhoda abekhona ungawungenisa imoto hlu uyifakele amalokhuzenini ama-number plates. Umbuzo wami vele uthi kanti vele abengani. Sathola nzima.
Unkosikazi Nomathemba Mleya, isakhamuzi sakoBulawayo ozisebenzayo, uthi lokhu kuzanqanda umkhuba wokufumbathiswa ukuze abantu bathole izicence zenombolo lezi.
Khona kuyinto enhle eyenziwe nguhulumende ukuthi kube lula ukuthola ama-number plates ngoba besokuhlupha ukuthi uwathole. Kwesinye isikhathi abanye bazibagcine bediza, okuyinto embi kakhulu, njalo sokukhanya ukuthi bekusenziwa ngabomu ekhona efihliwe. Yikho okumele kulungisiswe lokhu kuqala ngoba sokungani kulobungunde ngunde phakathi.
Imingcele yonke eZimbabwe ngaphandle kweyePlumtree isilendawo okuthengiswa khona izincinci zenombolo zemota emizameni yokwehlisa udubo lwamasela lezigebengu ezisebenzisa izimota ezingela nombolo. Ekhuluma lephephandaba leHerald, umphathi ntambo obona ngendlela zokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo, umnumzana Felix Mona, uchaze ukuba imingcele yonke ngaphandle kweplumtree isilazo inombolo zemota nxa zingena elizweni. Kusukela mhlaka 15 Zibandlela, lapho abomthetho abaqale ukubopha imota ezingela nombolo, sekubotshwe abachayeli abedlula inkulungwane ezilithumi lasithupha, i-16,000, abafunyenwe izimota zabo zingela nombolo lomthelo wemota. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende ukhangelele ukunikeza ibandla lezanu-PF lele MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola, $500 million ezeZimbabwe, eyabelwa amabamandla ezombusazwe asedalele ephalamende phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Ziyambi Ziyambi, umphathi ntambo obona ngezemithetho, owethu lo umbike lo kugwalo lwegazethi, uthi ibandla lezanu-PF lizathola izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola lengxenye, Zimbabwean dollars $350 million, kuthi iMDC ithole izigidi ezedlula ikhulu lengxenye, $150 million ezeZimbabwe. Limali yabiwa ngokuthi ibandla lithola amavoti amangaki edalela ephalamende ngesikhathi sokhetho. Amacela amabili awebandla le-MDCT aselwisana ngale imali. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-MDCT utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana bazayithatha yonke le mali njengoba basebenzisa umanyano we-MDC Alliance kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
Imali ye-Political Finances Act le ephume kugazethi ayisiyo mali yamandlwane. Ayisiyo mali ephonguphoswa nje njenge confetti paper emtchadweni. Ilendlela ephiwa ngayo kulandela amavoti ayabe efakwe kumabandla ezombangazo. Okwakhathesi esikwaziyo kusukela ngo-2018 njalo kulandelwa izinqumo eseziyethulwe imthethandaba yonke yikuthi leyo mali ku-opposition iya ku-MDC Alliance njengombutho wamabandla wona lawo angena kukhetho, ibe isisiya kumabandla alama member of parliament angaphansi kombutho wena lowo we-MDC Alliance. Okuka mama ukhuphe lokhu angisoze ngizame ukuthi ngichasise indlela acabanga ngayo ngoba angibona ngathi lo mphakathi nje usumazi ukuthi ngulwana umama ongeke wazi ukuthi nxa evula umlomo wakhe kuzaphumana. Bathi ungayizwa isikhala kakhulu isezadabuka. Kusho ukuthi ke konke lokhu ukufuna kwakhe imali ngehloka eyizingela sokuzavela ukuthi nje uzifunela yona imali kodwa ngokomthetho ezandleni zakhe ngeke ihlale khona ngoba ilandela izinqumo thile ezombangazo.
Umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. uGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphi okhokhela elinye lamachele awe-MTCT.
Sesubonile umbiko ovela kuMinister of Justice ugazetha iPolitical Parties Finance. Usapho lweZimbabwe luyakwazi ukuthi ngolwesihlanu lweviki ephelileyo omunye wabakhokheli becele le-MDCT udokotela uThokozani Khuphe wamemezela emhlanganweni wabonozindaba owakobulawayo ukuthi icele le-MDCT seliyehlukene phakathi sokulamacele amabili awe-MDCT. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe atreate amacele lawa awe-MDCT ngokufanayo. Soke lapha ekuyebalenani imali sikhangelele ukuthi icele lethu lizuze 50% labanye labo bazuze 50%. Asikhangelelanga ukuthi uhulumende akhethe phakathi kwamacele lawa ngoba amacele lawa alokho libandleli lodwa kodwa sikhosela ubukhokheli obehlukeneyo.
Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphi, ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhanyela okwenziwa ngabesifazane ukumelana nalo bhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje ikelasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuxokozela okwenzakale emabandleni ezombusazwe izolo ngesikhathi kusemukelwa amaphepha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections kubikwa kuveze ukubana amabandla aphikisayo alokhe eseselohambo olude ukuthi enelise ukulwisana le ZANU PF. Elitsha lona ele-Citizens Coalition for Change libe lamalunga amabili azancintisa kwezinye izigaba. Lehluleka ufaka ozamela ibandla leli kukhansili besinye isigaba seMathebeleland North. Kuthi amanye amabandla ehluleke khona ukuthi afake ngitsho lo yedwa ozancintisa kuma-by-elections lawa. Kambe kungaba kutshengisa na ukuthi amabandla aphikisayo awakalungiseleli ukhetho lwama-by-elections lolu cishe lolu lizwe lonke ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande uxoxe lelunga lebandla le-MDC Alliance uMnumzana Peter Moyo endawonye lelunga le-Africa Freedom Party uMnumzana Moses Nhlanhla Ncube onguye osungula lengxoxo.
Engikubonayo yikuthi amabandla awombusazwe ikakhulu aphikisayo, ngizwa ngathi ukhuluma ngaphikisayo babugandi nxa ngingalahlekanga. Uhlupho olukhona ngibona ngathi kulungisela kwabo kusuke kwaba lokuxabana okuba phakathi kwabo bona abaphikisayo ngokwabo. Asikaboni-ke ukuthi kuzakwenzakalani kusiya phambili ngisele lukhetho ngoba okwalesi sikhathi sibabona befaka amaphepha abo awokuncintisa. Engicabanga nje ukuthi kungaba yinto thina esithi masiyikhangele njenge-Freedom Alliance ngoba thina sikhuthaza kakhulu ukumanyana kwamabandla aphikisayo. Sibona ngathi kusuka kube lohlupho kungabe ku-interparty or ku-intraparty ukungazwani khona kuyana engxenye kungenyelisa abavoti.
Ye, ngibuye kuwe Mnumzana Moyo, ungasitshela wena ukuthi uthini ngodaba lwamalungiselelo lapha? Siyabona ukuthi ibandla lenu lize lathola ibizo elithiwa MDC Alliance le MDCT, lina likubona njani ukulungiselela kukhetho lo?
Hayi, thina sesilungiselele sibili okuqondileyo njenge-MDC Alliance eyaziwa yikuthi MDCT, silandela lokho esavela sakuvumelana ngo-2018. Yikho lanamhlanje lokho silandela khonokho sakuvumelanayo ngoba lapha silabo PDP labanye amabandla. Into eliphutha lapha yikuthi khona kulabanye bethu abangafuni ukulandela i-constitution kumbe into abayaziyivumeleni. Thina bevumelana sasingekho kodwa silandela khonokho bakuvumayo bathi yikho kuzayenzwa. Into esizisa ubuhlungu nxa kuyikuthi khona laba abantu esiwathuma phambili ukuthi bona babe sebetshintsha abangibo futhi sebeqalisa ukuxabana. Into esicaphulayo kakhulu phela leyo ukuthi kathi vele liyabe livele livumeleni ukuthi kona likwenze nxa libona ukuthi kona lisoze likugwanise. Into nje esicaphulayo kodwa ke njenge-MDC Alliance thina selungiseli ukuthi kulolu khetho oluzayo mnumzana.
Umnumzana Peter Moyo, lilunga le-MDC Alliance, ubexoxa endawonye lelunga le-Africa Freedom Party, umnumzana Moses Nhlanhla Ncube. Abanye abeZimbabwe abachapha umngcele besiyadinga ukuziphilisa kweleBotswana bazithola bemiswe phambi kwemithethwandaba bethonisiswa amacala achiyeneyo. Abanye batshele umthethwandaba ukubana indubo ezisekhaya yizo ezibafuqa ukubana badale amacala okuziphilisa. Yintethela izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Ubunzima bomumo womnotho eZimbabwe sobona abaninye bechapha imncele besiyazama ukusiphilisa emazweni omakhelwana afana leBotswana leSouth Africa, kodwa abanye bazithola bephambana le mthetho yakwalawo mazwe. Abanye badala amacala afana lokuthola isithupha zakulelo lizwe okungekho emthethweni, ukutholakala belima imbanje kanye lokwemba amatshe aligugu afana legolide okungekho emthethweni. Imthethwandaba kweleBotswana ihlala njalo nje iphethe indaba ezitsheneyo zabeZimbabwe abadala amacala kulelo lizwe. Mnumzana Dumezweni Ncube uthi uyazwisa ukuthi kungani abantu befohla imncele, kodwa uthi ukudala amacala kwamanye amazwe akufaki abeZimbabwe esimeni esihle.
Angithi kuthiwa zonile mvunyo. Sizwisisa uma kuthiwa umuntu uyi-illegal immigrant, kodwa ukudala amacala konela lalabo aba-innocent abangela amacala. Kungcono abantu nje bazama ukuphanda njengabaningi, atsho ukubona engathi ukudala amacala yindlela engcono. Kungcono nje abantu bezisebenzele bezama ukuthola imali ngendlela engcono.
Emavikini asanda kwedlula ekakhulu edolobheni le-Francistown, lona eliseduze lomncele weZimbabwe, kube le ndaba ezimbalwa ezithonisiswe phambi komthethwandaba zigoqela abeZimbabwe. Kolunye udaba kolweZimbabwe ozabuyiselwa ekhaya ngemva kutholakala ukuthi ube eseyisizalwane seBotswana ngokuthola isithupha sakulelo lizwe okungekho emthethweni. Umzana Bernard Mvundla kubikwa ubesebenza njalo elemu leBotswana ngemva kokuthola isithupha seBotswana ngendlela ezingaqondanga. Umthethwandaba eFrancis Town unqube ukuthi uMvundla athathelwe isithupha lesi njalo abuyiselwe ekhaya. Kolunye udaba abantu abeZimbabwe ababotshwa besemba igolide okungekho emthethweni baphunyuke ngokucebiswa ukuthi bengaphindi leli cala futhi. Omunye wabanela bamnumzana Phumlani Moyo utshele omantshi ukuthi abazwele ngoba bevela elizweni elihluphekayo elingelamali. Kanti unkosazana Melody Nkomo umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokulima imbanje. Iningi labeZimbabwe lizithola liphambene lo mthetho libalisa ukuthi uhlupheka yikho ukuzifuqela ukuthi zidale amacala. Umnumzana Mthabisi Dube uthi udaba lwabantu bephuma ekhaya bezithola behlumezekile kwamanye amazwe luzaqhubeka uma isimo somnotho singalungiswanga ekhaya.
Noma kubuhlungu kangakanani kodwa iqiniso ukuthi isimo ekhaya yiso esibamba abantu ngamandla ukuthi beqe imncele besiyazama ukuziphilisa kwamanye amazwe. Ekuzameni ukuziphilisa bathola ama opportunities limited begcine bezama ezinye indlela ezingekho emthethweni.
Aba cubungula ezombusazwe abafana lomnumzana Zenzo Moyo bathi imlayezo yezehlakalo lezi ijo ukuthi eZimbabwe kumele lilungise indaba zalo.
Yinto esizayibona iqhubeka esiya phambili kodwa masikubheka ngelinye ilihlo sesingathwe thina sithi kuyisixwayiso elizweni laseZimbabwe ukuthi lungisani ilizwe lenu ngoba abantu beZimbabwe kumele babe seZimbabwe bangaphumeli kwelinye kwamanye amazwe. Kuzaqhubeka lokho kusenzakala ngaphandle kokuthi ilizwe laseZimbabwe abathungameli baseZimbabwe balungise lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithakazelele ukuhlala elizweni labo.
Ele Botswana liqhubeka libuyisela emuva amakhulu abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni, kodwa imizamo le kukhanya engaphathisi ngoba iningi liphindela lisanda nje ukuchithwa emngcelweni wePlumtree. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.